atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona kuzima kakhulu inxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambane lozivanyabanyana namhlanje ubambane lozivanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibona lokhu kawusizi kakhulu inxa sigijimele ekhethweni.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli we-Transform Zimbabwe balobelana isivumelwano sokusebenzelana kwamabandla abo kukhetho oluzayo.
Vele bebekwe emuva lasezikolweni kubalutshwana abayiswa ezikolweni ukuthi nani bayefunda. Kukanti la kwezempilo kahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sekukhulunywa ngendlela zokuthi khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku. Bona baye bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active, sexually active because ngabantu abavele behlezi bekho.
Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa phansi kwabo. UZulu uveza imbono ehlukeneyo phezu kohlelo lukahulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa etsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngari Vume namhla basayinelane isivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla abo emizameni yokubumba umanyano ozanqikilana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. UTsvangirai wasayina njalo isivumelwano esifanayo la bakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru owebandla le-National People's Party lo mnumzana Walshman Ncube owebandla le-MDC. Bekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uTsvangirai lo Ngari Vume bathe kuyadingeka ukuthi amabandla aphikisayo asebenzelane ndawonye ukuze enelise ukukhipha iZANU-PF embusweni kukhetho luka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona kuzima kakhulu inxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambane lozivanyabanyana namhlanje ubambane lozivanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibona lokhu kawusizi kakhulu inxa sigijimele ekhethweni ukuthi bangakwazi ukuhlanganisa amavoti abangawathola wonke ukuthi bathole ithuba lokunqoba. Ngibona ngani lokhu kuyamsiza umnumzana Tsvangirai ukuthini nxa ekhuluma labantu phakathi kwebandla lakhe uzabe eqinisa khona ukuthi yena hayi kulabantu abangaphandle abamanye amabandla avumelana labo njalo ale agreement la ukuthi hayi kufanele kusetshenzwe njani. Kodwa ngiboni kusiza kangako lokhu nxa sikhuluma ngempumelo yokhetho luka-2018.
Bakhona abanye kubandla likaTsvangirai abakhanya bengavumelani lezivumelwano lezi abakhanya bengawufuni uni umanyano la manya amabandla aphikisayo. Singabona yini abantu abanje bephambanisa ukubambana kwamabandla la?
Ukuba ibandla elifana le MTC le ZANU PF lamabandla amabili angiboni mina ukuthi ungaphatheki wabanye abantu ngaphandle kaTsangirai kungenza ukuthi ungabe lokuhlaliseka kumbe ukuthi ibandla labo lingenzi into ezithize nxa uPresident Tsangirai 10 ufuna kube njalo ngibone ngani kuza kuba njalo kodwa ngibone ngani laba bantu abahlupha kusalana ngabasithu kangaka ngalokho nxa bengathanda umanyano ngoba ama memorandum of agreement lawa izivumelwano ezingaqinanga kangako njalo ngeke umuntu azithatha azihambisemthethweni azenzeni nxa impumela yokhetho senzakale ngibone ngani mina uTsangirai uzenelisa ukuthi nxa wikuthi uphumelele ku-2018 enze njengokuthanda kwakhe aqhubeke esengani nje azangabe lesivumelwano lobani ngakho mbona ngani abantu bebandla lakhe abangaphathekanga ngalokho kufanele bangahluphi kangako ngalokho ngoba ngeke kubaphazamise ukuthi basuke baphiwe izikhundla kumbe yini yini nxa kuyikuthi uMnumzane Tsangirai eke wanqoba 2018.
UDokotela Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe sikhulumela ekwelebhilithane. Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa kwabo phansi okwenza impilo yabo ibe nzima ngokuphindiweyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abakhubazekileyo babhekana lobunzima bokwenelisa ukuzenzela ngalezi zikhathi umumo womnotho omubi kanje elizweni okwenza ukuba iningi labo libe ngeliphila ngokucela ezitaladeni. Inhlanganiso emanyanisa inhlanganiso ezimele abakhubazekileyo e-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe nje ibambe umhlangano eHarare isithi abakhubazekileyo sebephazamiselwe impilo yabo ngokuphindwe kabili ngenxa yokusilela kwemali elizweni le mithelo ebhadaliswa ngamabhanga kunye lokudinwa osokusenza abaphathisa ngemali. UNkosikazi Sibonisiwe Mazula wenhlanganiso yeZimbabwe Down Syndrome Association yakubulawayo uthi usekelwa lukho sibili kumsebenzi yabo.
Ama lokho ngokubuhlungu njengoba ngikhuluma sonke that Zimbabwe Down Syndrome asilayo necomputer ukuthi sisebenze njengehlanganiso zonke njengamakhampani wonke njengoba besebenza ngoba nxa ngela computer kathesi lesi sikhathi esikiso kathesi 2017 or 20th century ikhompyutha iqakathekile asila khompyutha imali yokuthi sihambise inhlelo zethu njengokufuna kwethu njengokusikutshela ngabazali ukuthi hayi lokhu akunayela lokhu umntwana amngala lokhu kuthi ngabe siyabancedisa kodwa akonke lokhu akukho.
Olunye udubo ethi ukukhangelelwa phansi kwabantu abakhubazekileyo ikakhulu abantwana abaphila nesimo se-Down syndrome.
Abazuzi lokho abakutholayo abanye abazuzi ma-wheelchair abanye izikolo abantu ababemukeli ngenxa ye-disability kodwa kakhulukazi sinesikhala nge-awareness ukuthi abantu bazi ukuthi lathi singabazali abana abantwana abakhubazekileyo sile okuningi esihlangana lakho okwenza ukuthi singatholi lokho esikutholayo abantu bethu bakuningi abakudingayo.
UNkosikazi Constance Sibanda okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Women with Disabilities etholakala kobulawayo uthi inkinga yokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana abakhubazekileyo lokusilela kosekelo kwabezindaba ukuba beveze imisebenzi abayenzayo.
Sometimes they are being abused. We hlukuluzwa nje for surviving engcono ngabazali kumbe lo bambani. As a woman vele uthathelwa phansi yonke into engakuhlukuluza iyangeneka ezintweni eziningi. Lalapho kungabe kukhona khona imihlangano mhlawumbe engayenza i-awareness campaigns. Omama laba kabathola ithuba lokuthena balithole ngoba vele bebekwe emuva lasezikolweni kubalutshwana bayiswa ezikolweni ukuthena bayefunda kukati la kwezempilakahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sekukhulunywa ngendlela zokuthi khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku bona baye bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active sexually active because ngabantu abavele behlezi bekho.
Inhlanganiso eziningi zitshengise ukukhathazeka ngodaba lokunganikezwa ithuba ngabethula izindaba eziphathelane labo, kodwa banxoma inkampani yamaphephandaba ezimphephazi ngokuzama ukwethula imbiko yabo. Bahle bayinikeza umvuzo kumbuthano walamhlanje ongumvuzo owanikezwa la kumsakazwa kweleButswana lenkampani ezimeleyo yakweleMalawi ekhankasela imisebenzi yabakhubazekileyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kohlelo osolusungulwe nguhulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa eJolojo ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela umbuqazi wegugurawundi ukuthi bathole isithupha lama-birth certificates. Uhlelo lolu lusungulwe ngomvulo ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko. Lanxa bekhona abalukhwabithayo lolu hlelo, bakhona abalusolayo abathi uhulumende weZANU-PF ukhanya esedinga indlela zokuzisondeza ebantwini njengoba ukhetho solusondele. Sixhume umsekeli kamkhokeli webandla leNational People's Party uMnumzana CMC Pepankomo.
Impi yokubulala abantu eyenziwa umgabe, bonke abantu kuleyo iperiod babengalazi incwadi ngoba kwakubulawa abazali lezihlobo. Now usukisela ngaleso sikhathi umntwana wazala ngo-1987 uleminyaka emingaki, and so nxa kuzathi namhlanje ngo-2017 kona kuqala ukuthi kulontshwa ukuthi kurejistwe abantu abanjalo, kwakuvele kuyekelelweni iminyaka yonke le, kwakuvele kusenzelwani. So siyakwazi ukuthi izanu labompoko bakwenzelani lo, bayakwazi ukuthi next year kulama-election abakubonayo ukuthi kungcono sizame ukudinga isirapu emnandi sokugcoba abantu emlonyeni kungabe ngahlambitha bese bevotela iZANU-PF, bebona ngani iZANU-PF yiparty elozwelo ebantwini. Kuvele kulontshelwani, angithi nxa kuvele kulabo kune policy enjalo efanele ilungiselwe abantu abangalazithupha, kufanele kutshelwe uregistrar utoboyamdedi abarejistayo kuma district wonke kuthi rejistani abantu abanjalo kuzolontshelwani. Siyakwazi ukuthi i-trick yezanu and they are looking at 2018. Siyabazi laba bantu.
Lona udaba lwabantu abangelancwadi zokuzalwa ezigoqela wona ama-birth certificates lezithupha, ungathi ludaba olubhahe kanganani ikakhulu enkabazwe laseMathebeleland?
Lolu luhlupho mntanami olubhahe kakhulu kulezo ndawo. Unganakana abantu ababulawelwa izihlobo zabo, babulawelwa oyise babo nabazali babo. Abantwana bonabo labo sebazala abantwana bona ngokwabo bevele benganazi.
UMnumzana CMC Pepankomo ngomkhokheli webandla leNational People's Party. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lwe-Diaspora Forum, sihlaziya udaba lokuthi isizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kazisoze zivunyelwe ukuvota zisemazweni, kambe ziningi na ezizakwenelisa ukubuyela ekhaya ukuyabhalisa ukuze zivote. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kube lokuqansa kwezehlakalo zokudubuka kwamabhomba emadolobheni ambalwa akwele Cameroon agoqela iFomeka, iMora, leKerawa angcelelanele leNigeria. Iziphathamandla zebutho lakwele Cameroon zithi kunsuku ezintathu ezedluleyo kubulewe abantu abangamatshumi amabili ngamabhomba abethiwe emzimbeni yamalwecatsha aweBoko Haram. Abalungisa izimota zohlobo lweVolvo bathi kusukela ngomnyaka ka-2019 sebezalungisa imota ezisebenzisa amandla kagetsi kuphela hatshi ezisebenzisa amafutha. AbeVolvo laba bathi sebethatha leli nyathelo ngoba seliqansa inani labathengi abafuna izimota zikagetsi. Ngalokho ukusukela ngo-2019 bayabe bengasathengisi izimota zamafutha. Namhla kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo, ngodaba lokuvota kwezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe.
Bazozama inzamo yonke yobugelekeqe ukuthi kungaphumeleli ukuthi sivote, even though iConstitution isithi silelungelo lokuvota. So thina ke lamabandla ethu into esingeke sithi thina sesingaphomu ukuyekela sikhohlwe ngayo, into esizoqhubeka siyilwisa. Ungabheka inera khona manje, inera iyona yamabandla ahlukeneyo apusha for ama-reform wona lawa ama-election afana lezinto zona lezi ezibhekane le-diaspora vote. Namanje babhizi, sibhizi silamaloya who are looking into this thing, which is a challenge even a constitutional court in Zimbabwe. But izano izokutshela ukuthi asiyali, inkinga yokuthi asilamali ukuthi sikwenelise khona lokhu ukuthi livotele ngaphandle. Thina sithi asilandaba le mali yakho zano, vele you are broke, you are useless. Thina we are able to do this on our own. Slama i-United Nations Development Program, UNDP, sayi-approacha kudala. They are willing and able to assist in making sure ukuthi amaZimbabwe ngaphandle can vote.
Asithi ke kwehlule imizamo yenu, kuyini eliza kwenza?
Right now uyabona ukuthi ngizobe ngikhuluma into eyisifiso, if mangingathi wonke umuntu ongaphandle eZimbabwe makahambe ekhaya ayoregister. It's almost literally impossible for abantu abaningi. Maybe abantu abase-South Africa, which is close by, yabo bangakhona ukuthi bahambe bayoregister. So thina sizozama yonke inzamo esilayo possible. Like for instance, abase-South Africa, ukuthi maybe bahambe there, because South Africa is the largest diaspora population. Anyway, we're talking 3 million. If we can find means for them ukuthi bayifike Bybridge, baregister to vote there. But all these, I want Zanu keeps coming up with throwing a lot of spanners into it, because now they start talking about a proof of residence. That requirement, a proof of residence, is not a constitutional requirement. It's just a way, again, of trying to rig ama elections and make it impossible for abantu abanjengathi abangaphandle ukuthi bavote. Because even if abantu baseSouth Africa masingathi crossani le Bybridge, bazoyithathaphi bonke i-proof of residence yokuthi bahlale khona lapho i-area nale Bybridge? There has to be a better way. I-ZANU-PF ma kukuthi yona izitshele ukuthi ile support yabantu, izinto ezifana lezi has to be clear. Uvumelani abantu izizalwane zeZimbabwe zonke ilungelo labo lokuthi zivote.
Nkuthazo bani elipha izihlobo ezisekhaya ezenelisa ukuvota? Kukhona yini elizitshela khona?
Ye, okubalulekileyo khona manje Mnumzana yikuthi mase siya ngaseqinisweni, singaya evote, kuyovota khona manje the way izinto eziminga khona. The playing field is not level. I-ZANU-PF ilokhe iyona econtrolayo i-registration process yamavote. Right now biometric voters register that esayilwelayo ukuthi ibe khona, because we wanted to start afresh with a new voters roll, ngoba le ekhona le izano le ilama ghost voters ilabantu abanga existiwe and all that, because they use it to manipulate ama results. So now we say it, okay, we need a new role, and savumelana ukuthi asibe ni le BVR, the biometric voters role. And the biometric voters role le si encourage abantu ukuthi bahambe bayoregister, but at the same time we are saying to everyone to magit singabe iziwula ezokuthi even if usiregistile ivoted still in account, because now ungaba no controller idata yakhona yiyo futhi zanupiyo, because if that EC leyana is not fit ukuthi ibe independent, is it EC leyana is just an extension of zanupiyo. So these are all the things that even in njengebandla lethu the MTC we are discussing these things, and we are saying ukuthi, you know what, at the end of the day we need ukuthi abantu bame against any opportunity izane zami ukuyicreate ukuthi rigama election. Nangcono kungabi le vote completely if kungela control independent.
Umnumzana Dan Moyo ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ukusilela kwemali emabhanga lokhe kuqhubekela phambili elizweni njalo sokubangela inhlupho eziningi ebantwini. Abanye sebekhuthaza ukuthi sibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka achiye umsebenzi ngoba esehlulekile. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Imali yohlobo lwamabhondi notes eyalethwa ngabebhanga ele Reserve Bank of Zimbabwe ngenhloso yokwehlisa uhlupho lwemali ibikwa ingancedi lutho, nanku ingasatholakali layo elizweni lasemabhanga. Njengabanye abaningi elizweni, unkosazana Faith Siziba ngomunye wababhekane lobunzima bokuthola imali. Uma Siziba ungomunye wabaphila ngokuthengisa, njalo ukhala ngenhlupho ababhekane lazo ekufinyeleleni izimali zabo emabhanga kanye la kubathengi.
Thina siku business yokwenza events, so sina ma challenges ukuthi ama clients ethu amaningi abadala nge cash because thina sifuna I cash. So sibale challenge ukuthi bayenelise ukuthola I cash ngesikhathi esifaneleyo, and lanxa bethola I cash yakho na iyabe iziqephu qephu, so at the end of the day abayenelise ibhadale ngesikhathi. So ugcina kusi affect thina lati siku business, because lati kulamanye ama service providers that we have to pay at the end of the day. So at the end of the day sigcina singasakwanisanga ukuthi ibhizinisi yethu ihambe kahle. So besilesikhalazo sokuthi ama-authorities abone ukuthi bengayenza njani belungise indaba le ukuze lathi abakubhizinisi into zethu zihambe kuhle ngesikhathi, sikwanise uku-attend ama-clients ethu as well on time.
Iningi labaphila ngokuthengisa bechapha imingcwele besiya emazweni angomakhelwane bathi sebeze bebanjwa ngamandla ukuthenga imali yohlobo lwama-bond notes kulabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni. Ingcwethi ezibona ngezenotho engumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement, umnumzana Butler Tambo, yena uthi bona njengengcwethi zenotho bebekhangelele ukuthi uhulumende uzaphuma la masu athile okwehlisa udubo lobhekane labantu lokusilela kwemali elizweni.
Elathi sesukhangelela ukuze ukuze sithuthukise ilizwe yikuthi kutholakale imali ezivela kumanye amazwe lesingathi foreign direct investment, ukuthi ibuye elizweni izovuselela amankampani lapha kwelakithi eZimbabwe. Okunye ade sekukhangelele ukuthi lokho sokusungulwe nguhulumende okuthiwa ngama-special economic zone, ukuthi kubuye abantu bamanye amazwe bezovuselela amankampani lapha elizweni leZimbabwe ukuze intuthuko iye phambili.
Uqhubeke ethi okunye abakukhangeleleyo ukuthi ilizwe liyecela imali emabhanga afana labo World Bank lamanye.
Okunye singakukhangelela ukuthi ilizwe selingamele liyecela izimali esingathi izikweledi kulawa mabhanga amakhulu afana labo World Bank, afana labo IMF, lamabhanki lethu African Development Bank, ukuthi imali lezo mazingakuya elizweni zingabi izimali ezizaholiswa abantu kuphela, kodwa zibe izimali ezizangena kumnotho welizwe kwezenjwayo kulezi esiziku lapho esilima khona lasemankampanini lawo esiwathi ngama-manufacturing sector. Lokhu kuzabumba imisebenzi ibe mnengi, nxasa kubunjwe imisebenzi yaba mnengi kuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Ama bond notes aqale ukusetshenziswa elizweni ngolwezinyakenye ngemva kokuqhamuka kodubo lokusilela kwemali okukhulu elizweni. Ibhanga elikhulu lelizwe ele RBZ lisithi lokhu kuzanceda ukwehlisa lolu dubo, kodwa akuzange kwanceda lutho. Udubo lokhu lusiba lubi ngamandla. Lolu dubo lwemali luqale ngomnyaka ka-2009 lapho ilizwe elaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, irandi lakwele South Africa, ipula lakwele Botswana, lemali yakwele China. Lapho sokubonakele ukuthi idola leZimbabwe alisebenzi. UMangujka ubikwa wathi nxa udubo lokusilela kwemali lungasaqedwanga yikuza kwama-bond notes, yena uzachiya umsebenzi. Ngesikhathi esebhekane labantu ababetshengisela besithi kabayifuni limali yama-bond notes, iningi labantu selibheke ngabomvu ukuthi kuyozala nkomoni. Nanku phela udubo aluphelanga olokusilela kwemali, kodwa luya lukhula ngamandla, uzachiya umsebenzi na? Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.
Emgodla godle nisizwe ke ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhale khukhuni eWhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu komdlalo wenguqu walamuhla phakathi kweqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lelimela iLesotho kumncintiswano wama semi-final wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Owakuqala umlaleli igama lakhe nguOfias Nyathi, yena ke uthi uqembu lethu lama Warriors sifuna iunity of purpose, akulandebele akulashona. Ushame Mavurere uthi, score Warriors score, let's unite and support the boys. Omunye njalo opha umbono wakhe nguNkiwane, yena othi, bafana boma Warriors lidlalile, ibambeni kanjalo, sokuseduze lapho eliya khona. UElvis Dube yena uthi, abafana bethu bayanqoba kumncintiswano lo, yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benyu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu ele VOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hobe.
Siyabonga Mike. Abantu kumele baziphathe bengabi lamadla ecatsha, ama small house ngesiNgisi, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazana, ngoba lokhu kudiliza imizi. Lesi isixwayiso esiphume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Asizweni exoxa lomnumzana Ezra Chisaspanda, umsakazo lodumo umpostoli Midian Dube lonkosazana Musa wenkosi Ndlovu omela olwela amalungelo abesifazana. USpanda usungula lingxoxo.
Uyafika umama ngokhathileyo ngotubhuri mlomo. Umama vele engakunanzi engakuphekile, xa ungakuhloniphi uyakhula amazwi hlala kuyo kulezi nsuku kunzima. Kodwa ke manje ufike kusimolo house uzizwe bangethi la ungani usezulwini uthanda ukubamba umasandwe usuke ekumacinema usuye yonke indawo ezithenele. So ioukuthi kucine kula ma-small house.
Khonapho-ke Apostle Dube anti yazwela lapha uyakhuluma iqiniso. Usifane
ngicela khululeke u-Ezra ngoba lokhu sikufundisa thina enkonzweni nsuku zonke ukuthi ngihlala behleka nxa ngikhuluma ukuthi omama kwesinye isikhathi bayazihambisela amadoda abo kuma-small house ngokwehluleka ukuwaphatha, ngokwehluleka ukukhulumisana. But inkinga enkulu kakhulu okudlala khona lokho ukuthi phakathi kukamama lobaba akula kukhulumisana, akula foundation eyakhiwayo ukuthi mina nqambona into zirongo kumele sizilungise njani. Umuntu abesebona ingani i-solution yi-small house, kanti omama labo bathi bangenda bese besuka bengasanaki omkabo, umuntu kasagezi sengunamdlopha, ngoba ngisagezela bani mina sengitadile. Umlilo womthatha, umlilo womthando uyabaselwa.
Mhm.
Ende ukwezelwa izinto ezincane abantu abazithatha for granted. Now, a small house singayi avoid ngokukhulumisana phakathi kuka mama lo baba.
Hallo.
Ai.
Abantu bangachata la abaya basafuna ukugeza. Abanye basafuna ukupheka into ezinjalo umuntu eqine esiyagwegwa phela ekhangeni.
Enye into nje khona ukuthi abantu bayasuka ba-relax lapha emtshadweni ukuthi hayi semphakathi.
Siyabonga kwaneleke okwalamhlanje labo ke bebekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.